Lokhe kwasukela ngo-1980 ilizwe leZimbabwe nxa lifaka umuntu kuba nguminista we-health kufakwa umuntu oqeqetshileyo kwezempilo ongudokotela. Akukaze kwadojwa nje noma yiliphi isotsha elikhulu noma nguvice president noma ngubani. Yinto esiqala ukuyibona le iveza ukuthi upresident kakwazi akwenzayo, iveza ukuthi upresident ulahlekile, iveza ukuthi upresident kaboni ingozi esiphakathi kwayo. Ngokuba phela nxa uthatha ufaka ukuthi nga kaphilanga kahle siyakwazi simfisela impilo enhle ukuthi alulame, kodwa kwamanje kudingeka umuntu okhuthele ozagijima afinyelele kuyo yonke indawo, akhuthaze amanesi, akhuthaze odokotela, akhuthaze izisebenzi zezempilo kahle ukuthi abantu baphile. Kodwa nxa uthatha umuntu wehlulekayo, uthatha umuntu ongelakho uqeqesha kuleyo ndawo, hey kuyadlalwa ngalesi sikhathi kulokufa, siyamangala ukuthi kuzanywani ke khona lapha. Into embi kakhulu leyo, izabulalisa abantu phakathi kwe
uChiwenga sesike sambona echothoza njalo eklolodela odokotela abakhalale umsebenzi esithi kabalalo lelo lungelo. Umbona esebenza kuhle labezempilakahle na?
Hayi, yena vela somuntu okhutheleyo ekusebenzeni kahle labantu. Angithi lisotsha impilo yakhe yonke, wazi ukukhemanisa, wazi ukuthi abantu bayafuqwa ngenkani, ukuthi kuyakhulunyiswa nalezisebenzi ngendlela efaneleyo kakwazi. Ngakho ke lapha afakwe khona kafanelanga abe lapho lakancane. Kulo uminister, udeputy minister ongudokotela, udeputy minister we-health nguyobe fana ukuthi angene abe uminister we-health. Aluntu vele ngudokotela, kudingakala udokotela. Hayi, izinto zokudlala nje ngalesi sikhathi kunzima kangaka. Hayi bantu, akasoza kwazi ukusebenza kahle lamanesi, akasoza kwazi ukusebenza kahle lamadokotela, akakuphiwanga lokho, akakuphiwanga ukukhuthazela ukubekezela, ebekezelela izisebenzi ngokuba libutho lisotsha.